Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Vele iAmerican dollar ayilingani nale ibond yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besezana beprinte nje iphepha bathi kwena sokuyi US dollar. Sokubonakala manje ukuthi ibond vele ayilingani le US dollar. Ngasebe sithi abantu bebe nama accounts angafananisi.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya wethule umbiko oqhakathekileyo wezemali owe-monetary policy namhlanje eHarare.
Sengabe siyakwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali iswelakale kuyini. Uhlupho oluyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kulabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe kuzule ngala mali. Kufuze sibe bazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngubani ukuthi benze khona lokhu.
Ibandla leZANU-PF lithi likhathazwa indlela intengo yempahla ezitolo ekhwezwa ngayo, ngakho isizaxwayisisa imbangela yalokho. Ngonhlelo zethu lapho esikhangela sicubungula ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje, sikhangela ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe olubhekane lenhlupho eziningi ezifana lesimo esibi sezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abachayeli bamaroli akwamanye amazwe adlula eZimbabwe bazamela bethenge amafutha ezimota besebenzisa imali yaphandle kwelizwe efana lama rands akwele South Africa kumbe idola leMelika. Lokho kwethulwe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya lamhlanje. Ubese Harare embikweni wezemali owe-monetary policy. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo wemali owe-monetary policy uMangutya uthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba abachayeli bamaroli akwamanye amazwe abadlula eZimbabwe sebelomkhuba wokutshintsha imali yabo yaphandle emkambo womkoto okwenza bathole isiningi ngama-bond note kugcine kudala ukuba intengo yalawo mafutha elizweni ibe phansi kulasemazweni angomakhelwane. Idolobho leBeitbridge licine seliphelelwe ngamafutha ezimota ngeviki ephelileyo kubangelwa izihambi ezivela kwele South Africa ezikade zithenga eZimbabwe ngenxa yokuwa kwesithindo sebond note nxa siqhathaniswa nerandi emkambo wensitha. UMangutya uthe lokhu kuzamele kuphele ngenxa yokuba ilizwe lizagcina liphelelwa ngamafutha njengoba lihlezi lingelamali yakwele Melika yokuthi lenelise ukuqhubeka lithenga lawo mafutha eqedwa ngabachayeli kwamanye amazwe.
It has come to the attention of the bank that foreign truckers plying Zimbabwean routes.
Ibhanga selaziswe ukuthi abachayeli bamaroli avela kwamanye amazwe edlula ngaseZimbabwe sebelomkhuba wokuntshintsha imali yabo yakwamanye amazwe emsinyeni omnyama ukuthi yande bese bethenga amafutha ezimota besebenzisa intengo eyiyo esemthethweni. Ngakho ke ukuze siqede lolu dubo kuqala khona manje, bonke abachayeli bamaroli bakwamanye amazwe abadlula ngasezweni leZimbabwe sekufanele bethenge amafutha amaroli abo ngemali yakwamanye amazwe.
eleZimbabwe lifuna imali engangezigidi ezingamachuma izishiyagalombili amadola akwele Melika ngenyanga ukuze yenelise ukuthenga amafutha ezimota aneleyo. Lokhu kubuya ngesikhathi ilizwe likhangene lokuswelakala kwemali yaphandle yokuthi ithenge amandla kagetsi ingqolowe namanye amabele. Umphathintambo ogatsha lwezenotho umnumzana Mthuli Ncube ugcizelele ukuqakatheka kokuthi ilizwe lilondoloze imali yakwamanye amazwe eselizweni. Ekhuluma kulowo mhlangano umnumzana Mthuli Ncube uthe ugatsha lwakhe lusebenza ndawonye nebhanga elikhulu ele-RBZ sebevule ama-akhawunti azagcina imali yakwamanye amazwe ashine lama-akhawunti azakuba igcina imali yakuleli yama-bond note. Uthe lokhu kukhangele ukuthi kuzenza uzulu enelise ukugcinisa imali yakhe ebhanga engasabi ukuthi leyo mali yaphandle ingahlanganiswa leya mabhondi nothi.
Ngokubona kwethu sibona ngani imali ethiqulisetmente le-fiscal kuzaphathisa sebili ukuthi abantu imali zabantu zingabukuthathwa kalula zibe eroded by inflation. Angithi sivula ama-FCA accounts ama-nostro FCAs sakwehlukanisa futhi lama kuza-RTGS FCAs abantu bangazigcina izimali zabo emabhenki ama-US dollars abo akula mntu ozawahlupha akula mntu ozathatha imali yabo. Ngapha kwi-inflation futhi sesifakele kuthiwa khona i-reserve requirement yamabhanga i-5% okwenza ukuthi khona kungabi le mali eningi kakhulu eyenza ukuthi kube ne-inflation enene. So mbonani kuzaphathisa sibili.
Kodwa kunjalo uZulu weZimbabwe uthi lowo mbiko we-monetary policy awulandulanga udaba oluhluphayo kwezonotho ukuqeda udubo lokwehlukanisa kwemali ezikumakhala ekhukhwini kumakhadi amabhanga kumbe ama-RTGS kanye le-bond note okuyikho okuletha ukuntshintsha kwemali emsikeni omnyama. Ekhuluma le-Studio 7 umnumzana Leo Maphosa uthe kubalulekile ukuthi ababona ngezomnotho welizwe benelise ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali emsikeni omnyama okuyinto usiba lukhulu we-RBZ angangenelisi ukuyilungisisa.
Asayeza kubona lokhu bekwenza nxa sokubona sebetshela abantu ukuthi beletha ama-US dollar bebhenki ama-US dollar sebe sesesaba ukuthi abantu laba bengaphinda besitshontsheni. Njalo okunye esingakhuluma ngakho nge-monetary policy leyo ukuthi akakhulumanga izinto ezifunwa ngumuntu osestradini. Akakhulumanga ukuthi imali lezi esizibonayo zitshintshwa zivela ngaphi njalo bona abazayenza nje.
Embikweni wakhe namhlanje umnumzana Mangushika lo Ncube bathe imali yama-bond note izahlala ikhona elizweni kodwa abantu sokumele babe nama-akhawunti emali yakwamanye amazwe nemali yakuleli okuveza sobala ukuthi udubo lwemali usasekhona kwesikhathi eside. Kusenjalo umnumzana Mthuli Ncube usedilize ibhodi enhlanganiso ebona ngokuthelisa elizweni eZimbra esithi lokhu kuzaletha ukusebenza kahle kwaleyo nhlanganiso. Inhlanganiso yeZimbra idume ngokukhweza imithelo yayo ngendlela esilima zamabhizimusi amaningi elizweni njalo ukuqila lokungasetshenziswa kahle kwaleyo mali sokuletha ukuthandabuza kuZulu kundlela leyi inhlanganiso esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ukuhlaziya ukuthi inyathelo elithethwe ngusibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudya lingaphathisa ukuqeda uhlupho lokusilela kwemali oluselizweni. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Labo laba abantu abangenayo bazafuna ukuthi basebenzise imali yalelo lizwe. Lokho kuzayenza ukuthi ezokudlelana laba abamashakazi abavela kwamanye amazwe kungahambi kahle. Abaningi sizabona sebesuka bengasafuni ukusebenzisa imigwaqo yaseZimbabwe. Sebefuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela ezishiya iZimbabwe phandle. So kufana nje lokuthi lokho iZimbabwe abakwenzayo kulimaza bona futhi abasoze bathole ibhizi.
Ukuthi kube lama-accounts achiyeneyo-ke ubona ingani lokhu lakho kunganceda yini?
Akusoze kuncede sebevuma manje ukuthi bayabona ukuthi vele i-American dollar ayilingani nale ibhondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besenzana beprinte nje iphepha bathi khona sokuyi-US dollar. So kubonakala manje ukuthi ibhondi vele ayilingani le-US dollar. Nasebesithi abantu bebe nama-akhawunti angafananiyo and loko sokubonakala sebehlulekile. Iplani yabo le ababeyenza yebhondi isiyehlulekile. Kufanele bavume bakhiphe nje le ibhondi abantu basebenzise kumbe i-American dollar kumbe basebenzise irandi ngoba lokho kwebhondi lokhu akusoze kusebenze ngoba ibhondi leyi kahle kahle yiZimbabwe dollar kodwa engela backing eyenza ukuthi khona abantu nje badubeke ngoba bayehluleka ukubusilisa.
Kodwa singathi bekuyikho kungcono yikuphi?
Okokuqala befanele ukuthi avume ukuthi ibhondi le-American dollar vele akulingani njalo akusoze kwalingana. Ukuvuma ukwenza ama-akhawunti amabili lokhu kodwa elokhu esenza sengathi ipolicy yakhe iyasebenza akusincedi. into afanele yenze nje ukukhipha le bond ikhitshwe nje completely ngoba ihlukumeza abantu. Then bese besebenzisa kumbe i-American dollar kuphela kumbe basebenzise i-rand imali eyaziwayo ukuthi wena i-stabilize sozibe i-insurance. Ukusebenzisa ibond kwenza abantu batshontshelwe impahla zabo ngoba everyday ivalue yakhona izobe itshintsha. Siyabuyela futhi esikhathini lesana sikagolo kungakapheli nje kungakafika uDisemba siyabe sesikhuluma nge-inflation esifika ku 1000%.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungoli Mbongolani, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leZANU-PF lithi likhathazwa indlela intengo yempahla ezitolo ekhwezwa ngayo, ngakho lisacwayisisa imbangela yalokhu. Ikhomisari yebandla leli umnumzana Engelbert Rujeke ubikwa ejele umbuthano waleli bandla owenzelwe eBindura ngomgqibelo ukuthi ukukhwela kwentengo lokhu akulazizathu, njalo uhulumende usefuna ukuthatha amanyathelo ukuze intengo ingayali lokhu ikhwela mahlayana. Kusukela ekuqaleni komnyaka intengo yempahla ibikhuphuka mihla ngemihla, osekubangele ukuthi enye yalezi mpahla ingasatholakali ezitolo. UChris Gando, Studio 7, uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuqala ye kufuze sizivuze thina ukuthi uhulumende yena akalangaja na le mthetho ehlola ukukhwezwa kwentengo kumbe ukulungiswa kwentengo yezinto ezidingeka empilweni zabantu malanga ngamalanga. Njalo ke singananzelela ukuthi ikhona imithetho enjalo lenhlanganiso eziyenza khona lokhu kuyasinceda ukuthi sizwisise ukuthi lo ubungasimlando webandla leZANU PF kodwa ubungumlando wenga zikahulumende ezivele zikhona ezifuze zibe zisenza wona lowo msebenzi.
Kodwa bakhona bathi bona imbangela isegcekeni njengomtshayeli wethalakitha njengokutsho kwabanye.
Yikho engikutshoyo ukuthi kuqakathekile ukuthi sigxile ukuthini uhluphe esingalo engolwane. Uhluphe esingalo ngolokuthi kule mali ezingabonakaliyo. Yikho kufuze ngabe siyakwenza ukuthi sibekwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali iswelakale kuyini. Uhlupho oluyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kulabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe uzule ngala mali. Kufuze sibebazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngobani ukuthi benze khona lokho. Okungangukuthi umuntu ongabe yena elezitolo usebonakala ethenga i-foreign currency emgwaqweni, asonto esiyabe siyikhangelele ukuthi thina uhulumende ophilayo, uhulumende olomlando omgqoka kangaka engabe efunyanwa esenengenelisi ukuthi ethole ukuthi uhlupho lolu luvela ngaphi labantu abalubangelayo.
Kodwa khona lokuthi ngubani ozacubungula ukuthi intengo zihamba njani, zikhwezwa yini, uyabe ngubani vele?
Khona lokhu yikho okunye okuhluphayo ngoba ekuvamileyo ukuthiwo langakuconstitution ukuthi uma kule ndaba ehluphayo elizweni kufuze kuvulwe kabe kuthiwa ngama-commission asungulwa ngumongameli nento ezinjalo. Yikho-ke kuba le ngxaki uma indaba ehlupha isizwe isibanjwa libandla yikodwa kulo hulumende.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela iziqondiso zokusetshenziswa kwemali monetary policy ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe iRBZ umnumzana John Mangudya. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ume Umeli weMelika kwele Romania uHans Klem uthi uhlangothi lwezemthetho kulelo lizwe luyadingeka ukuthi luguqulwe ngamalunga edale lePhalamende ukuze avikele abantu makhaza ababamelayo. UKlem uthi amalunga edale lePhalamende engenza njalo kuzavikela hatshi uzulu kuphela kodwa labasebenza imithethwandaba yelizwe abahlukuluzwa ukuthi bathathe izinqumo ezithabisa abezombusazwe. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump usukume namhlanje elubhekise ezwekazi le-Afrika kuya kwethekelela amazwe amane abalisa eleGhana, Malawi, Kenya le-Egypt. Uhambo lwakhe lwakuqala kulelo lizwe lokhe umkakhe wathatha intambo zombuso. Impila kahle lilungelo lomuntu wonke njalo kumele livikelwe kakhulu nguhulumende ebantwini bakhe. Kodwa ke ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe lubhekane lenhlupho eziningi ezifana lesimo esibi ezibhedlela zikahulumende, ukuswelakala kwemali etshalwa kulezi zibhedlela, lokuswelakala kwemithi labodokotela labongi phakathi kwezinye inhlupho eziningi-ningi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo lokhe uludubo eZimbabwe ususabalele ensukwini ezedluleyo usuka eHarare usiya kwamanye amadolobho, kodwa lokhu kuza kwelekene lenhlupho ezivele zihlasela isigaba sezempila kahle elizweni. Isimo sezibhedlela eziningi elizweni siyadanisa, inani labodokotela kanye labongi abatholakala kulezi ndawo liphansi kakhulu ngoba lingenelisi ukuthwala wonke umsebenzi eliwuphiwayo. Umongikazi kwesinye isibhedlela esikhulu elizweni, uSister Happiness Ndlovu, uchaza ukuthi izibhedlela eziningi ziyasilela imitshina eminingi ukuthi kwelatshwe izigulane, njalo ukuya kulaba abazimele bodwa kuyadula kakhulu.
Ama-health institutions ethu, they are still lacking equipment ekwanileyo. Asesikhuluma in terms of equipment, sicho izinto ezinjengama dialysis machine. Thina esikobulawayo for dialysis we have to go to Harare ngoba ama dialysis etimpilo they are no longer working. Kwanida ukuthi athiwe resuscitate ukuthi asebenze kuhle. Kulama equipment ama x-rays isikhathi esiningi abe broken down, so abantu bagcina sebesiyadinga i-help kwama-private institutions. Kuma-private institutions la kubo-Lancet House, Garland House, kuyadura ukuthi abantu bathathe ama-x-rays khonakali kumbe ama-ultrasound scan. So abantu abaningi abalazo imali lama-medical aids to pay for that. Kugcina sokusiba yi-challenge.
Ekhuluma ngomumo wezibhedlela kanye lokutholakala kwabodokotela abalolwazi olujulileyo ngemikhuhlane ethile, ama-specialist, uDokotela Gibson Mhlanga, ongu-principal director owe-preventive services egatsheni lwezempilakahle, uthi balohlupho lokuswela ama-specialist, ngakho bazama ukufundisa odokotela besebenzelana labe-University of Zimbabwe.
Kusukela iminyaka emningi edlulile sile problem yama specialists. Ama specialists amaningi bebetholakala eHarare kuphela. Even lapha kuBulawayo bebebalutshwana. Manje njenge government sisebenza le University of Zimbabwe besi sponsor amadokotela abavela kuma district hospitals ethu nezakwezinye izibhedlela ukuthi betrainer ukuthi beyenze bebe ngama specialists.
Unkosikazi Mebu Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo yena uthi ezibhedlela lapha okwanelisa khona uzulu kunzima ukuthi bathole amaphilisi, njalo odokotela abakhangele imikhuhlane ethize abatholakali ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Ezibhedlela zethu lapha okompilo lapha esikwanisa ukungena khona thina uzulu asitholi thina ukuthi siphiwe i-treatment. Ngoba uzathola ukuthi umama ozithweleyo wabe ethiwa i-BP yakhe i-high uzabhalelwa incwadi yokuthi ahambe ayethenga amaphilisi, kodwa ukuthi siwathole ezibhedlela asiwatholi. Kanye lawo vele abo-cancer uyabhalelwa ukuthi khona kumele uhambe uyebona i-specialist, sozamele uhambe-ke ezibhedlela lezi ama-private hospitals, and khona lapho babe beqamba imali ezinkulu esingazitholiyo esingaziholiyo.
Isimo sezempilakahle asithabisi uzulu ngoba impilo yakhe ihlala isengozini. Inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa kunye lezamabandla okholo sezasungula inhlangothi zazo ezokulwisana lemikhuhlane emhlabeni jikelele njalo ziyaphathisa uhulumende ngendlela ezehlukeneyo. Khathesi uhulumende umelane lomkhuhlane wekholera kunye le-typhoid okuzaphinde kusinde ukulwisana layo nxa abantu bengasebenzi ndawonye. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethula umbiko mayelana le-cholera isithi isiqinisa imizamo yawo yokulwisana lwalo mkhuhlane osumemetheka ngesiqubu edolobheni leHarare. I-WHO ithi uhulumende usahlolisisa ukuthi umuthi ovikela i-cholera, i-oral cholera vaccine, ungaphathisa njani uzulu njalo okwamanje i-WHO ilomuntu okhangele lokhu esigodlweni. Okwamanje iWHO inikeza uzulu ama cholera kits ahlanganisa amanzi anikezwa umuntu olahlekelwe ngamanzi emzimbeni kanye lama antibiotics endaweni okwelatshelwa khona icholera. Umbiko weWHO uveze njalo ukuthi amaphilisi avame ukunikezwa abantu abalomkhuhlane lo isiprofloxacin ayala ukusebenza ngakho iphilisi elingasetshenziswa eleazithromycin alikho elizweni. Enye njalo inhlanganiso e-UNICEF layo eyingxenye yomkhankaso wokulwisana lomkhuhlane lo icebise uzulu ukuthi avikele ukumemethekisa umkhuhlane lo ngokuhlala ehlanzekile izandla, ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokupheka ukudla okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje ikhansili yedolobho lakobulawayo ijabulise izakhamizi zakobulawayo esezikhulile ezileminyaka elikhulu kusiya phezulu. Zaphekelwa, zayenzelwa idili kanye lokuphiwa izipho ngumeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mgoni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulileyo bakobulawayo abalichumi lasifica minwe mibili namhlanje baphekelwe idili ngabekhansile yedolobho bekhokhelwa ngumeya umnumzana Solomon Mguni. Beqeda ukudla idili elihle, abadala baphiwe izipho ezifanayo ngumeya ebazisa ngenhlonipho enkulu idolobho elayo kwabakhulileyo. Umguni uchaze ukuba kuyathokozisa ukuhlangana labadala bedolobho bexoxisana ngendaba ezihlukeneyo zokuzithuthukisa.
Ilanga namhlanje sithi iqhakathekile especially kobulawayo ngoba lenza ukuthi sihlangane lama elderly persons ngathi abantu abadala bahlala phakathi komuzwa kobulawayo sizwisise lathi ukuthi kuyini okubahluphayo nokuthi kuyini esingakwenza njengekhansila kobulawayo ukuthi sincedisane nabo.
Ukhansila sikhululekile moyo ongene lumthimba uchaze ukuba idolobho liyahlonipha abazali njalo kuhle ukuba lelanga elinje behlanganele labo.
Lamhlanje lilanga eliqhakathekileyo lapho esikhangela khona abantu abadala abale 100 years and above. Lilanga eliqhakathekileyo lapho behlangana lobaba womuzi ubaba uYoshipho Solomon Mguni. Lilanga esibaqhakathekisa ngayo ngoba yibo amaphilaza kobulawayo, yibo abazali bethu, yibo abaziyo ukuthi ubulawayo benjani. Lakhathi sibayambona ubulawayo ukuthi uyangaphi. Ngabantu esithembela kubo ukuthi yibo bangasincedisa ukusinika imbali yethu iqotho yakobulawayo. Njengabantu bakobulawayo siyalihlonipha lelilanga esilalo namhlanje. Ngoba lathi sikhula besitshelwa ukuthi ungahlonipha abadala impilo ibalula. Njengobulawayo singubulawayo ohloniphayo, ubulawayo oqhakathekisa abazali labadala bethu. Ngiyabonga.
Unkosikazi Maria Ngulube obemele umkakhe umnumzana Johnny Ngulube owala impi yomhlaba yesibili eWorld War II uchazele umphakathi ngembali yomkakhe.
Ubaba semthendlini walile ukuhlukuma. Ibizo lakhe uJani Johnny Ngulube angu-2. Waqala wasebenza elipholisa eGweru. Lapha ubaba wathi wayelipholisa khona wangenela khona ubupholisa. Kudala uthe ngemva kobupholisa bakhe wasehlangana le mpi yona le ekayigila leya eWorld War II. Wayekhona laye walwa iWorld War II.
Unkosikazi Mayina Ncube okhulileyo uthi kasazi ukuba idolobho limi njani, ethi kudala lalilihle idolobho bethenga ichukela lesinkwa sezuka kungela okuhluphayo babekholisa.
Iminyakama ngiyazi imtalama ngangesikolo yaziwa ngabantu abami nabantwana ababengu-10 abangu-5 sebafa, kwasala abangu-5. Khathesi okwakhathesi ngabe ngisakukwandisa mntanami ngoba ngisakwazi lokuthi kumi njani, kumbe kumi ngenyawo kumbe kumi ngekhanda, angikwazi okwakhathesi. Edolobheni kwakubuhle ubusiswa, kungala nto ezihluphayo, yonke into ichukela sasithengele zuka, isinkwa sithenge sezuka, kwakungahluphi kuqala. Ubuhle sibili, ayikho into yahlupha. Hhayi, awona sasiyimise sihlezi amadoda emadorobheni, sathi sazikholisa. Kuthenga inyama esilata phawulu, amathumba ayijibhile, kungahluphi lutho. Khathesi ngawusahlala le muli yakho khonapha, idabuke enkaya.
Ubaba osekhulile umnumzana Semmoyo uthi wazalwa ngesikhathi seFraser esebenzela uMeclis, kodwa idolobho seliguqukile kakhulu. Ethi ngesikhathi sabo bebehamba nzima, amakhiwa ehamba esidubhini bona behamba phansi.
Ngifuna ukufunda u-18. Idolobho lishintshile kakhulu. Kwakungenje thina kwakungaze sakhula. Ukuze sungoba lokhu kuyisikhiwa, thina sasebenza kungakabi isikhiwo sesintu. Sasihamba emgwaqweni lapho kungakabi yitala, safaka izithubhu. Kule khiwa unesigodini wayethatha imvuko esikhuza. Umakhiwa ehamba esithubhini sihamba phakathi.
Namhlanje umhlaba jikelele ubuthakazelela ilanga le-International Day of the Elderly Persons ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Older Human Rights Champions. Idolobho lakoBulawayo lithakazelele leli langa lokunanza asebekhulile ngedili elikhulu labadala asebeleminyaka elikhulu kusiya phezulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sondela ntokazi ungesaba intombi enhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngiqumba qumbe kancane, ungesabela ikhatshana angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela.
Inzwisa yomculo kalikhwa okancube. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.